isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyabonga Blessings Zulu ngokusipha indaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhla ka 31 Mfumfu 2022 ngugeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Inkabe ezibotshiwe zibhandishe amadolo, zibopha amadolo, inqola yakhona akula lapho engayafika khona.
Bakhala abantu ngokubiselwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe ezikhundleni eziphezulu kubandla leZANU-PF.
Abantu abanye labo ababakhethwa khona bezasebenza labo, and I am sure singabekezela thini ngizabona enye loophoint ezabe khona ezadukuqela abasakhulayo.
Ibandla leZANU-PF lithi uqhuba kahle umsebenzi umongameli Mnangagwa, umnumzana Constantino Chiwenga labanye abalezikhundla eziphezulu kubandla elibusayo.
Nangu bengabuyela ekhaya kumamdala wami vela ngazi ukuthi ngavele ngingathi. Nginamama, nginababa mina, so bengifunwe njengomamdala wami.
Umfelokazi uNomsa Chuma uthi uthwele nzima lemuli yakhe kulandela ukubulawa kukaElvis Nyathi kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abantu abaningi eZimbabwe bathi eZimbabwe lizaqhubekela phambili libhidlika kulandela ukubiselwa ezikhundleni eziphezulu kukamongameli Emmerson Mnangagwa labasekeli bakhe, umnumzana Constantino Chiwenga lomnumzana Kembo Mhadi emhlanganweni weCongress ogqitshwe ngomgqibelo. Bathi kukhangelelwe ukuba ilizwe lizaqhubekela phambili libhidlika ngoba sebekhulile abathathu laba kanye lonkosikazi Opha Mchinguri Kashiri, umgcinisihlalo webandla leZANU-PF. Bathi bekumele ibandla elibusayo likhethe abantu abatsha, hathi asebekhulile ngoba sebehluleke ukubusa kusukela eZimbabwe lithola uzibuse. Badaniswa njalo ngokwenziwe libandla leli elithenge imota eziningi ezokukhankasela ukhetho oluzayo. Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi kuyayangisa okwenze ngabalandeli bebandla elibusayo.
Kuntshengisa ukungatshintshi kwabantu laba from isikhathi sikamgadi. Kube kuvele kusenziwa njalo ukuthi abantu bayazifaka, usezazikhethele okuthiwa ngabancane laba ababe bebatsha befakwa ngabo ukuthi barobhe laba abatsha babona ngathi labo kule sabelo esikhona. Kodwa-ke umbuso wakhona uyabonisa ukuthi hhayi utshintsho kalukho. Akula democracy ekhona ngoba ukhethwe njani bekumele khona phana bavunyelwe abanye labo bancintile.
Ye manje ubona ngani ilizwe liya ngaphi lilabantu okuthiwa yibo ababhiliza umnotho lokunye njengoba sebebuyele ezikhundleni?
Ye ilizwe vele kaliyindawo baba uDube, ngoba inkabi ezibotshiwe zibhandishe amadolo, zibopha amadolo, inqola yakhona akula lapho engayafika khona. Yikho kusitshengisayo khonokho ukuthi umnotho welizwe uvuselele ukuthi kwenzeni. Basitshengisa xathi ukuthi nje umgabe loba nje kade bekhuluma ngaye kabi kutho ukuthi bebekwenzela ukuthi bona bathathe isikhundla ukuze abantu bavume ikhulu. Akula lapho ilizwe liya khona bakwaDube, akula ngitshela kancane.
Ubona njani ngakhonokho-ke ukuthi bathengele izimota ezintsha?
Mina ngize ngilokudana kakhulu ngibona izimota zenzana zithonta amanzi, ngizibona emipikitsheni ukuthi impikitsha yakhona injani. Kulona leli viki nje liphelileyo kube kusenziwa okuthiwa betshengisela bethi bona ama-sanctions avulala umnotho. Ngizibuza ukuthi kathi ama-sanctions lawa nxa kusiyathenga izimota leziyana imali isikhona kakusela ama-sanctions, kodwa besibona abantwana laba ezikolo bethwalisa amagwaliba kuthiwa khona kula ma-sanctions. Kuyatshengisa khonokho ukuthi lunwabu lapha olutshintsha lungafika lapho kuyiyelo khona luba yiyelo, lapho kuluhlaza khona lube luhlaza.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukumhlanganiso ye-Freedom Alliance. Lokhu kusekelwe ngumnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla leZaphu, othi kuyamangalisa ukuba iZANU-PF lithenge izimota ezintsha ilizwe lidonsa nzima.
Wawuqala magumede ukuthi ngizacela abantu baseZimbabwe ukuthi bananzelele ukuthi umbuso lokubusa kuzinto ezimbili ezehlukeneyo. Ibandla leZANU-PF
uchoni ngalokhu Ndlovu chazisa
kusukela kudala injongo yabo ukuthi bahlale besembusweni, bathanda nje ukuthi bebe ngabantu ababusayo, kodwa ukubusa abantu abalani lapho abakwazi ukwenzela uZulu into eziqondileyo kumbe into ezinceda ilizwe ukuthi liphumelele. Okwabo ukuthi bona bahlale besembusweni, yikho ubona bethatha inkulungwane lenkulungwane zeyimali bethenga imoto ezokuthi bakhona ukukhampena bewi nama-election.
Ndlovu, ngathi imisolo yenu ingaphi khonapho, ngoba kuyini okubi ngokuthenga imoto zokukhankasa?
Nxa sebewinile ama-election beqeda ukuwawina balungisela ama-election azayo, abalasho isikhathi sokuthi bancede abantu bathenga imithi ezibhedlela, bathenga imishini efunakalayo ezibhedlela, konke lokhu abalakho. Uzababona bebhizi besekela izinduna ama-chiefs emakhaya ukuthi babakhampeynele, ama-veterans ukuthi babakhampeynele, nanku kade sebethenga iy'moto ukuthi bathole ukuthi bekhampeyne kuma-election. Ungananzelela izithembiso ezayenziwa ngumongameli wabo osengumongameli welizwe kuma-election adlulayo, akula noma one into eyi-one ayenzileyo. Uthe bethola umbuso lowo ala ukulungiselela i-election ezayo. Iliphutha elikhulu ezweni laseZimbabwe, ngoba abantu abasembusweni abalamaqhinga okuthuthukisa ilizwe, balamaqhinga okuhlala besembusweni.
Lo ngumnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu besixoxa laye eseJohannesburg kwele-South Africa. Kodwa umnumzana Joseph Chuma utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukuthi ibandla elibusayo likhethe umnangagwa labanye ngoba liyasuthiseka ngaba kwenzela uZulu.
Abantu abanye labo abakakhethwa khona bezakhethwa labo, and I am sure singabeka indlela sine ngizabona a new look point brother ekhona ezakugcela abasakhulayo ukuze libona kube le proper handover takeover. Abantu abancane sifunde kwabadala, sihamba sisenza njalo.
Ye, kodwa abantu bakhangela bathi phela inhloko yiyo eqakathekileyo nxa kula bantu abadala bonke bolabo abazimisele ezikhundleni, bathi inhlazi phela ibola kusukela
ekhaya of continuity njalo hatshi ubana kubanye ukukhisha abantu abadala kuphela. Kwesinye isikhathi i-experience ingcono kakhulu kulo uba ngifuna ukugijima. Akunanto embi ngephesidan ebuyelela leyana sokuzabuya yethina abancane sibuya singena sifunda mbizanambizana ukuthi sibambe ngendlela epheleleyo, hatshi ukuthi nguphanga, ngoba ubude phela vela nto abanza abadala bakusho kudala ubana abuphangwa. Thina esesinogijimela kuthi ona sikhitha abadala bana singakafundi kahle kuyini, sabe sifunda singena sihamba. Yiyo nto mina abantu kababekezele into ezilo konize izanamsa yonke amshalo bazabona ubana hhayi olutsha lukhona lalo angelweni ufakiwe futhi njalo.
Ye, bakhala njalo abantu ngokuthengwa kwezimoto eziningi. Akusitele kuhamba njani, kukhanya ngazani ezele moto ezinhle kakhulu eziningi njalo.
Akusiyo mali kahulumende le esebenzayo, by the way, yimali esikhwama sethu zanu-PF siyazenzela amabhizinisi, sinabangane abafisa ukusincedisa. Njengoba nje nabo emabandleni wonke amaningi abantu balaba abantu ababancedisayo, imota le ngezikhitshiwe kathi yimota ezingu-20 nje kuphela. Sheni ama-provincial chairwoman konke athi sinama-provincial angu-10 and then le 10 ama-provincial chair awoveterans kuphela ithumeke 20. So angazi 400
Umnumzana Joseph Chuma ukudalele ZANU-PF Central Committee, sixoxe laye eseHarare. Abamele amazwe atshiyeneyo kweleZimbabwe kubika ukuba basemhlanganweni omkhulu kobulawayo, lapho okukhulumisana khona leziphathamandla zikahulumende ngomthetho obunjwayo owe-Private Voluntary Organizations Amendment Bill lokunye. Abasemhlanganweni lo bathi abameli laba bachothoza imizamo kahulumende yokubumba umthetho olakho ukubhidliza inhlanganiso ezizimeleyo elizweni. Kukhangelelwe ukuba bazaphuma lezinqumo ezimbalwa ezokuvikela inhlanganiso ezizimeleyo emthethweni elakho ukwenza kungabi lobudlelwano phakathi kukahulumende loZulu. Kudaba olufanayo, abakunhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye lamabandla ezombusazwe bathi ukwephulwa kwamalungelo oluntu kuyanda eZimbabwe, njalo uhulumende kumele akulungisise kungakenziwa ukhetho oluzayo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukwephulwa kwamalungelo oluntu kuqhubekela phambili elizweni, njalo abacubungula ezombusazwe bathi ukhetho oluzayo olukhangelelwe ukwenziwa phakathi kwenyanga kaNtulikazi loNcwabakazi luzabe lungakhululekanga. Emavikini adluleyo kuqhamuke udlakela phakathi kwamalunga ebandla elibusayo eleZANU-PF leliphikisayo eleCitizens Coalition for Change ematopo lesigabeni seInsiza kungakenziwa ukhetho lwama-by elections. Amalunga ebandla eliphikisayo atshaywa kabuhlungu. Uhulumende uqhube inhlelo ezehlukeneyo ekhankasela ukwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF okuthiwa yephula ilungelo loluntu njalo iqhuba ukhetho olungakhululekanga. Uhulumende uthi izijeziso lezi zibhidliza umnotho weZimbabwe. Elemeli kalele Blithani athi kazisoze zesulwe izijeziswa lezi kuze kulungiswe konke okwenziwa libandla elibusayo. Amabandla aphikisayo lawo ayawuchothoza okwenziwa libandla leZANU-PF. Umnumzana Patron Xaba, unobhala webandla leMthwakazi Republic Party, uthi kuningi okwonakale eZimbabwe.
Ngolwesibili kubonakala bebhikisha, bemasha, betshengisela ukuthi kukhishwe ama-sanctions elizweni. Kodwa ke ama-sanctions la kawaqondani lelizwe, ama-sanctions la alabantu abathile abayizikhulu zeZANU-PF ezingalandeli amalungelo oluntu okuthiwa phecelezi ngama-human rights. Lokhu ke sokuze kwabonakalisa ngokuthi bayayidinga abantwana besikolo ukuze babancedise ekumatsheni.
Umongameli webandla lezaphu uMnumzana Sibangelizwe Nkomo uthi into yonke eyoniwa ngomlomo ilungiswa ngawo, ikakhulu nxa inkokheli zingaba lemfundiso enhle kubalandeli.
Kwezodlame lwepolitiki okukhulu ngabakhokheli ukuthi bafundisane abalandeli. Awungeke uthi ungumkhokheli khuluma eralini uthi wena ungumuntu othanda ukuthula kwenye irali, kodwa kwenye irali kususiya ukuthi kona sizasebenzisa uswazi, sizasebenzisa imvuvelo sawutu. Yikho ke umkhokheli, ikakhulu umkhokheli wesizwe, kumele ananzelele amagama akhe. I-genocide, ukubulala kwabantu, kuqala ngenkulumo yomlomo, akuqali kwenye indawo. Siyakwazi ukuthi i-genocide ukubhuqa isizwe tepusi ezithile kule zitethi ezithile, kodwa into yokuqala lulimi lomuntu.
Umqondisi we-Youth for Innovation Trust uNkosikazi Thando Gwinji uthi amazwe ezwekazi le-Afrika ayakhuthazwa ukuthi azixazululele inhlupho zabo bengacelanga usizo.
Ama-international, ama-regional platform esilawo lezi nsuku ayakhuthaza amazwe e-Afrika ukuthi azilungisele inhlupho zawo bengagxili kakhulu ku-aid lasezikweledeni. And manje ikakhulu kuyakhuthazwa ukuthi i-domestic resource mobilization le-value addition kuma-resources esilawo ukwenzela ukuthi singahambi isikweleda, sikhangele ama-match abekhona, sikhangele amagala abekhona ukuthi imali yona leyana ngasiyithethe njengelizwe sayisebenzisa engxenye ukwakha ama-science lab, sanika abantwana i-science equipment ezikolo esilazo.
UMnumzana Believe Gawule, ilunga lebandla leZANU-PF, uthi njengezizalwane zeZimbabwe bazazama ngendlela zonke ukuze izijeziso zenotho zesulwe.
Ihulumende yeZimbabwe izama ngendlela zonke ukuthi incediswa yi-SADC ukuthi umhlaba ukuthi ama-sanctions la kumele asuswe, ashubhekisa abantu beZimbabwe, abantu makhaza. Le yindlela eyokuganga enziwa yilawa ama-Western countries okuthi bazondise abantu ngokuhlupheka, ukuthi bahlupheke beze bevukele uhulumende. Ngathi i-regime change agenda abalayo. Ama-sanctions kuzayenziwa yonke indlela ethile ukutshengisa ukuthi ama-sanctions amele asuswe.
Ngenyanga kaNcwabakazi, inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project yenza uphenyo yathola ukuba amalungelo oluntu ephulwa kakhulu libandla leZANU-PF kulandela amapholisa labanye abezomvikela. Okwamanje abakubandla le-CCC agoqela amalunga edale lephalamende uMnumzana Job Sikhala loMnumzana Godfrey Sithole labanye abalitshumi lane bavalelwa entilongweni kulandela ukubotshwa kwabo ngenyanga kaNhlangula kusanda kubulawa uNkosikazi Moblessing Ali eNyathime. Betheswa amacala okutshotshozela udlakela lokunye. Bonke balelwa ukuba behlawule isibambiso se-bail. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Nom Nomsa Chuma, umfelokazi kamuyi u-Elvis Nyathi, uthi ubhekane lodubo lokuswela ukudla, njalo akula muntu omnakekelayo labantwana, kulandela ukubulawa kukaNyathi ngenyanga kaMabasa lonyaka, yizizalwane zakwele South Africa. UNyathi wagongodwa ngamatshe watshiswa ngabantu ababedinga amasela e-Deep Slot kwele South Africa. Kubika intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Smanda.
UMathuma uthi uMangweye uselala eziko ngoba akula muntu ophandela imuli yakhe ukudla. Uthi abantwana babuza ngoyise nsuku zonke laye sokumzimela ukuthi abachazisele ukuthi uNyathi wabhubha njani.
Ah, babuza nje ukuthi mama ubaba ungaphi, especially lo mncane. Umncane uyabuza sibili ukuthi ubaba ukuthi manje uze umchazele umntwana ebuzini. Ah, abakhulu bangathi bayananzelela vele ukuthi hayi ubaba kasekhona. Lokho ngacela kokhwalela kuvisayo, yikho ngathi yikho kwanceda ukuyakhela indlu ukuthi labe ngithole indawo yokuhlala labantwana. Sikusela khonapho hayi olokhu wagcina khonokho akulokhu nzima. Ngahambe ngabuyela ekhaya kumamdala wami, vele angazi ukuthi ngavele ngingaphi. Ngasibuthene one down ngoba nginamama nginababa mina, so bengondliwe ngumamdala wami.
UMathuma wancediswa ngabantu ukwakha umuzi wakhe, besizwa udaba lwakhe kumsakazo we-Studio 7. Unesifiso sokusebenza ukwenzela ukuthi agcine ingane zakhe, kodwa uthi basebancane ngeke azitshiye zodwa, ngakho ucela uncedo kuZulu ukuthi amphathise aqedise ukwakha lokunye.
Abake basincedisa, sicela ukuthi indlela isincedi, ithoyilethi, asilathoyilethi, sihambe egangeni, kungumango indawo yakhona ukuthi uye egangeni. So abantwana bengaphatheke busuku kunzima ukuthi bayephi. Sela futhi namanzi, bakithi amanzi washotelayo, ikhakude amanzi. Eyi, bengicela nje ukuncediswa lami ukuthi ngingafuya nje inkukhu nje lami zincedise ukuthi abantu abami labo bephile nje. Ichebo nje bayathenga abantu phandle la. Matamati, ma-onion bayathenga abantu, bengibhoda phakathi emzini yabantu.
UMathuma uthi kalale ebusuku ecabanga ukuthi abantwana uzabagcina ngani. Uthi lokhu kwenza ukuthi inhliziyo yakhe ebebuhlungu akhumbule umkakhe. Izulu selisina, UMathuma ulesifiso sokulima, kodwa kazi ukuthi aqale ngaphi.
Besifuna ukulima, kodwa into zokulima zikho.
Hlanyelo
konke. Hlanyelo konke la, izinkomo zokulima kuna nje. Muzi
nje. Uyawazi umuntu.
And futhi asikajwayeli bantu. Hayi, imicabango vele ayipheli. Yabona izophelela kweli kade, ngoba nabantwana ma ubheka ukuthi impilo esesiyiphila, hayi isinzima. So vele lokulala uyaphonga ulala kodwa vele akulaleki. Imicabango ayipheli, ucabange lokuthi ngawukhona ngingathi yonke into ihamba kade, noma imali encane kodwa ubezama. Besiphila futhi ngoba zange silale la ngendlala lanoma besebenza igarden emakhitshini, bekungcono kulokuthi bambulale kabuhlungu kangaka, kade sesihlupheka.
Kuthiwa isintu sithi umfelokazi kumele ageziswe ngemigcozo ngosiyazi ukuthi kulahliswe amathunzi lemimoya yomuvi, kodwa uMathuma akenziwanga lutho ngoba engenazihlobo zokumncedisa. Ugogo Mamhlanga ngosiyazi uthi uqakathekile ukuthi uMathuma ageziswe.
Umuntu ofelwe ngesihluku esinjalo, umuntu ongumama uyagezwa, sibula sisegangeni ekhisimlilo ngoba kwakunzima, kwakufiwana. Egezwe, sibilenze egezwe konke la ngaphakathi kwakhe, ethulwe, ethule umuntu lwa, ngoba umuntu lwana umoya wakhe uyabuhlezi kabuhlungu ngolaka phezu komkakhe. Uyakhuthwa ubekwele, yasiwe egangeni, sibile egezwe ekhiswa imlilo, egejelwa amagodi, kube sekuphela, kuyaphela.
Usikhwitafundo Solwayo Ngwenya kuthi kumele uMathuma ayebona odokotela abazakhulumisana laye ngokwehlela umkakhe. Ungwenya uthi ukukhulumisana nodokotela lakho kwaziwa ngokuthi yi-counseling ngesilungu.
Kuqakathekile ukuthi umuntu nxa ethiwe ngumkakhe azuze lokhu abakuthi yi-counseling ngesikhiwa, abone odokotela, behlale phansi laye bekhulume, ngoba ukuthiwa ngomunye wakho elithandanayo kubuhlungu kakhulu, kuya yenza ukuthi inhliziyo yakho lengqondo zakho zingasebenzi kuhle, kumbe bagcine bangabantu abafuna ukuthatha imphefumulo yabo. Yikho thina odokotela siyaqakathekisa ukuthi umuntu azuze i-counseling.
UMathuma wakhe le ntaba zinduna Kutike katoli luto katoli lonyeto kuhlobo zikamufi. Abasikhombisa abacatshangelwa ukuba babulala unyathi bamiswe emthethwandaba kwele South Africa ngenyanga kaNtulikazi kodwa babhadale imali yesibambiso ibheyili. Akwazi ukuthi icala lakhona litholiswa nini. Ngimela eStudio 7 ngisentaba ziduna igavana mwenze Chisa Sibanda.
Abesilisa ababili abavalelwa entilongweni okwesikhathi eside kulandela ukugwetshwa kwabo kungumthethandaba eNew York phezu kodaba lokubulawa kukaMalcolm X bazanikwa lidolobho leli kanye leNew York State izigidi ezingamashumi amathathu lasithupha zamadola eMelika 36 million. Kwatholakala nyakenye ukuba uMohammed Aziz noKhalil Islam babengelacala lokubulala uMalcolm X ngomnyaka ka-1965. U-Islam wabhubha ngomnyaka ka-2009. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Umanyano we-European Union uthiyele Russia kumele lidonse lamanye amazwe kusivumelwano elasenza lele-Ukraine esokuthwala kokudla kusuka kwele-Ukraine kusiya ebantwini emhlabeni wonke jikelele. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba umnumzana Joseph Borrell okumanyano we-European Union uthi ukukhalala kwele Russia eliphume kusivumelano lesi kuveza ukuba ilizwe leli lenza santando kulandela ukuhlasela ele Ukraine. Ele Russia lithi liphume kusivumelano lesi kulandela ukubhonjwa kwemikhumbi yalo eBlack Sea. Kodwa amazwe amaningi ayakusola lokho esithi ele Russia lisebenzisa ukudla ukwenzela ukuxabanisa abantu emazweni athiyeneyo ikakhulu lawo elilwisana lawo. Umeya wedolobho leGaborone kwele Botswana uthi idolobho lakhe lizakhangela kakhulu impila kahle yabo kuza ngaphansi kwehlelo le-Fast Track Cities olubhekane lokuqeda igcikwane lengculaza ngomnyaka ka-2030. Intatheli zindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Austin Abraham ekhuluma lentatheli zindaba ngemva kokungena kumhlangano we-Fast Track Cities owenzelwe Spain uthi impilakahle yabokuza akumelanga isalele emuva uma kumele kunqotshwe igciwane lengculaza. Uhlelo lwe-Fast Track Cities olulamalunga amadolobho adlula amakhulu amane umhlaba wonke jikelele alukhangeli kuphela ingculaza kodwa leminye imikhuhlane efana lophepha kanye le-hepatitis.
I took part in a high-level panel discussion which focused on the urban leadership to address the health needs of migrant populations, including HIV, TB, and viral hepatitis.
Langena umhlangano osezingeni eliphezulu sikhuluma kakhulu ngempila kahle yabantu bokuza ikakhulu ukukhulunywa ngemikhuhlane efana le-HIV, uphepha kanye le-hepatitis. Labatshela ukuthi uhulumende wethu ulohlelo lokwelapha bonke abokuza kungela nketha bechabe.
Ele Botswana lafaka lolu hlelo olokuqala ukunikeza abokuza amaphilisi okulwisana legciwane lengculaza awe antiretrovirus ARV ngomnyaka ka-2019. Lokhu kwalandela ukuthi abanye ababili abeZimbabwe ababevalelwe ejele behambise uhulumende weBotswana emthethwandaba ukuthi aqale ukunikeza abokuza ama-ARVs. Umeya Abraham uthi bazabona ukuthi akula okuza otshiywa ngaphandle kuhlelo lwezempilakahle. AbeZimbabwe ababhekani nobunzima ekufinyeleleni inhlelo zempilakahle kuphela behluleka ukungena kunhlelo eziningi ngenxa yokuswela amaphepha aqondileyo. Iofisi yomeli weZimbabwe leBotswana isisungule uhlelo lokuphathisa bonke abeZimbabwe abahlala eBotswana ongekho emthethweni ukuthola amaphepha. Umsekeli womeli weZimbabwe leBotswana uMnumzana Witness Ngwenya uthi lokhu kuzaphathisa ukuthi bafinyelele inhlelo ezitshiyeneyo ukugoqela lezempilakahle bengelavalo lokuthi bangabuyiselwa ekhaya.
Kulomkhankaso owenziwa kuyimbani nguhulumende, uhulumende uthi siyathaba sibili ukuthi iBotswana yalivumela ukuthi lihlale lapho kodwa kumele lihlale ngokusemthethweni. So yikho nje uhulumende wathi sekule mkhankaso ukuthi abantu bonke bebhalise, abantu bonke bezuze ama-birth certificate, bezuze izithupha, bezuze ama-passport, kwenzela ukuthi kubancedise ukuthi njani bekwanisa ukuhambisa abantwana ezikolo, bekwanisa ukuthi bengagula behambe ezibhedlela, bekwanisa ukuthi bengabala le nkinga labezomthetho kungabahluphi ngoba babe lamaphepha njani asemthethweni.
inombolo zitshengisa ukuthi kulabo kuza abaphila legciwane lengculaza abafika inkulungwane ezingamashumi amathathu i-30,000 kwele Botswana, kodwa abafika inkulungwane eziyisikhombisa kuphela i-7,000 yibo abakuhlelo lokuthola ama-ARVs. Iningi labo kuza lesaba ukuyaziveza kwabezempilakahle ngoba lingela maphepha aqondileyo, bathi ukuyadinga ukwelatshwa unganikeza bomthetho ithuba lokuthi babotshwe. Unkosazana Sindiso Sibanda, isalwane seZimbabwe ehlala eHebron, uthakazelela imizamo yokuphathisa abokuza kwezempilakahle.
Isinqumo esithethwe nguhulumende weZimbabwe esokuthi ama-officials aweZimbabwe kahulumende anqume leBotswana yonke, lamadolobho onke amakhulu aweBotswana bethathisa amaZimbabweans wonke into ezinjengama-passport, izithupha, ama-birth certificate, siyajabulela kakhulu, siyakubonga kakhulu lokho ngoba sokuncede abantu abaningi. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eBotswana bezisehluleka ukuthi ziye ezibhedlela zisiya kwelatshiswa uma zigula ngenxa yokuthi umuntu uyabe either engala passport, engala sithupha.
Unkosazana Sibanda uthi kumele kube lohlelo oluqhubekayo ukuze abantu bathole amaphepha bengabi lovalo lokuyadinga usizo ezibhedlela.
Kuyabongeka kakhulu, besifisa ukuthi bebengakwanisa ukuthi nxa kukwaniseka baphinde ngoba kulabanye abangazange bathole, baphinde futhi bazowancedisa.
Amadolobho amakhulu eZimbabwe eleHarare kanye lalokhu Bulawayo lawo angaphansi kohlelo lwe-fast track cities. Uhlelo lolu lulandela imizimumelwano ezalotshwa edolobheni leParis, France ngomnyaka ka-2014 nenhloso yokuqeda igciwane lengculaza ngomnyaka ka-2030. Kulenhlelo ezithile ezisemzileni ngenyanga ezakalwezi ezanceda kwezempilakahle. AbeZimbabwe yibo abaningi kwabokuza kule Botswana, iningi lingena ngokufohla lingela maphepha aqondileyo. Ningumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
USinenkosi Ndlovu, umntwana olesifo semvukuzane yezinso olabazali abangasebenziyo, ucela uncedo lukaZulu. Abazali bakhe bathi kwehlule ukuba athole uncedo ezibhedlela zikahulumende. Unina unkosikazi Mayibongwe Ndlovu uthi kufunakala imali eningi yokuhambisa uSinenkosi kubodokotela abazimeleyo.
Kufuneka iradio therapy.
Ye, uhamba njani? Akusithethi uhamba njani ma?
Ngithi athesi kungu-25 yoku-PT, moro-PT, moro-PT.
Lingaphi wangikhona khonapho lapho elikhona?
Epararanyati.
Ye, akutsho ukuthi uncedo bani eludinga ebantwini?
Akuncedisa nge-radio therapy, nemali ye-radio therapy. Ngoba bathi kufuneka iradio therapy temporary, bathi iyayirisa. So yabe kufuneka ukwenza, kuyafuneka ukwenza iradio therapy ukuze njani lapheke masinya.
Bathi bakumele kwenziweni, bathi yimalini?
Lapho esiphara ayikho, so bathi bafuna, bathi siye kuma-private, kuma-private sihamba e-okuki.
Bathini khona
ngani? Sihamba e-okuki, bathi ukukhuluma lo doctor i-100, ukulatshwa 6,000.
6,000, kusukela nini, kusiyaphela nini?
Ukulatshwa kwangona?
Ye.
Masivani usakuzwa khonapho ukuthi kusukela nini siyaphela nini.
Ye, kumele aqale ukwelatshwa nini umntwana?
Anytime nje nakuthi imali ingatholakala iyahambisa.
Khathesi alenelisi ukuthi limhambise esibhedlela lokhu engakayelatshwa? Ye, akukhulume labantu ubatshele ukucele sibili uncedo, ukhuluma labantu mama.
Asesicela uncedo lokuthi sincedise ngemali yonale ye-radio therapy.
Abantu bangalithola njani nxa befuna ukukhuluma lani?
Nabe funa ukukhuluma lathi efonini.
Ye.
Inumber 078-027-6888.
Phinda futhi inombolo leyo mama.
078-027-6888.
Unkosikazi Mayibongwe Ndlovu udabuka emaphisa esabelweni seMathebeleland South, sixoxe laye eseHarare. Good Life Talk namhla sixoxa ngomkhuhlane wepolio. Singekehlukani zihlobo, sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Bayakhala abantu ngokubiselwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe ezikhundleni eziphezulu kubandla leZANU-PF. Ibandla leZANU-PF lithi uqhuba kahle umsebenzi umongameli Mnangagwa, lomsekeli wakhe uConstantino Chiwenga labanye abalezikhundla eziphezulu kubandla elibusayo. Sengilivalelisa okwanamhla, ibizo lami ngugeyino Gumede Saidi, sithi asidibaneni njalo kusasa ngo-half past six.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.